Toku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Le vuka njani mthwazo omuhle siyalambulela kumtsakazo we Studio 7 namhla. Ngolesibili mhla zimbili kuNtulikazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibhanga leli zeBank of Zimbabwe lithi lizadinda izigidi ezingamakhulu amane zamadola eMelika, $400 million yokusebenzisa eZimbabwe. Indodana kamoya uJoshua Mqabuko Nkomo ithi kumele kube nekhefu lokunanza imisebenzi yakhe.
Isikhathi kufisa kakhulu ukuthi nga ihulumende iyalenza leli langa libe ilanga eliyiholiday, ibe iJoshua Mqabuko Day.
Abantu lokhu betitibele ngokuvinjwa ukuthengiselana umombo.
Siphelelwe khonapha sikwazi ukuthi kathi uhulumende uzamani ngathi ukuthi sikhalelwe sisesengabantu kumbe sinjani vela sikwazi shembu.
Namhla sixoxa lomunye umlimi kuhlandla lwabalimi.
Abantu abathengayo bayagxila kakhulu, bona bafuna ukuthi bazuze kulawe wona kade senkomo uyipida uyithengela imithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Usiba lukhulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe uthi bazadinda imali yeZimbabwe efika amakhulu amane amadola, $400 million ezasetshenziswa ngoZulu. Umnumzana John Manguja owethule lokhu izolo edala lePhalamende kavezanga ukuthi baza kwenza nini lokhu, loba nje abakwazi ngokwenzakalayo bathi selidumela emasompeni. Inkampani yezindaba eReuters ibika ukuthi imali ezadindwa izabizwa ngokuthi iZimbabwe dollar izavala isikhexe esitshiywe yimali yakwamanye amazwe esivinjwe khona manje kwele Zimbabwe kulandela ukwethulwa komthetho obizwa ngokuthi i-statutory instrument 142 of 2019. Ilizwe leZimbabwe lake lasebenzisa imali yohlobo lwama-bearers checks iyagugudeka okumangalisayo yalahlwa ngomnyaka ka-2009. Kusukela ngaleso sikhathi kwase kusetshenziswa imali yawamanye amazwe. Indodana kamoyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo ithi kumele kube lekhefu eZimbabwe lokunanza imisebenzi kayise owabhubha mhlazinye kuNtulikazi ngomnyaka ka-1999. Umnumzana Sibangilizwe Nkomo utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi uhulumende weZimbabwe uyakwazi okufiswa ngumdeni kamoyi njalo loZulu.
Isikhathi kufisa kakhulu ukuthi nga ihulumende iyalenza leli langa libe ilanga eliyiholiday. Ibe iJoshua Nkomo Day. Angithe mina akube neJoshua Nkomo and Liberators Day. Okutsho ukuthi khona ilanga likaJoshua Nkomo labalweli abakhulula elizwe leli. Okutsho ukuthi kugoqela abantu abaningi kakhulu elizweni lonke leli ababekhona ngesikhathi sempi bephatheka ngesikhathi sempi.
Singathi-ke konkomo khonapho-ke egumeni babankomo. Wena ngophethe induku kamdala njalo abantu babekhangelele phela ukuthi besithi pelu Sibangilizwe Nkomo la ingxenye engathatha unyawo lukayise. Sitshele kancane wena ume ngaphi?
Dube unkomo umuntu owayethunywe nguNkulunkulu kulumhlaba. Yikho ngithe mina kuqale ngithe unkomo wayengaso-politician kuphela. Wangena ipolitics ngoba into zomhlaba lo zihamba ngepolitics. Unkomo wayebuye ngendlela eziningi ezesintu ezikaNkulunkulu ethunyiwe. Soli uSibangilizwe akashukuma eyenze lokho na uyisithunywa na yebo-ke kule sikhosi umuzi kule nto yakhona ngisho kule sikhosi sakonkomo kule sikhosi sakoDube kule sikhosi sakobani bani. Mina ngingasimela yini leso sikhosi sakonkomo? Yebo ngingasimela. Ngawumela yini umsebenzi kababa? Nxa kusho kufanele ngiwumele lowo msebenzi ngiyawumela, angeke ngubalekele Dube.
Wethule amazwi la ngesikhathi kukhunjulwa imisebenzi kankomo oseleminyaka engamathumi amabili wabhubha. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF.
Kulabanye abantu abasemahofisini abahlali lapha ezimisebenzi yabo abagcina into ezinjalo. Into mina engibe speech wena kuza khangelwa kulungisiswe konoko ukuthi sikhangele yabona ingqule zethu ezangapha especially emadivelopment ezezitwa abalwayo ngendlela ephezulu kakhulu. Ubaba uNkomo vele ilanga lele ngabe selafakwa laba i-holiday ngoba uyakudeserve kodwa kwa.
Umnumzana Sibangelizwe Nkomo uphinde wathi zinengi indlela okumele abantu bakhumbule ngazo uNkomo. Wayesaziwa ilizwe lonke ngokuthi ngufather Zimbabwe.
UNkomo ayebambanisa kwabantu ayisikho okwepolitiki. Lokho kubuye emuva nxa sikhangela kumbe i-unity ka-1987. Kwaku into encane kakhulu. Into enkulu eyenziwa uNkomo yikubambanisa isizwe seZimbabwe kusukisela ngesikhathi eqalisa umsebenzi ngama-40s khona. 50s, 60s, ebambanisa isizwe semuli yeZimbabwe. Yikwethu kufisayo ukuthi nga leli langa lingaba yilo elifinyeleza khonokho njalo ukuthi nxa sisikhumbula ubaba ngalelo langa kube lilanga lokuthi abantwana imuli yeZimbabwe ibambane yazisane ihloniphane.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Kusenjalo abantu abaningi bazonte okumangalisayo kulandela okwenziwe ngamasotsha amabili lelinye ijaha abaphume emfanekisweni omunye wabo emi phezu kwengcwaba likamoyi uJoshua Mqabuko Nkomo eNational Heroes Acre eHarare. UZulu wezansi yemandebeleni uthi umthetho ufakwe nguhulumende wethu ukuthi bathengiselane umumbu uzadala ukuthi babulawe indlala. Lokhu kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo bebhakane lendlala embi. U-Albert Ncube usibhala lolu daba ngokugcweleyo.
Phansi kwalumthetho uZulu kasavunelwa ukuthi athengiselane umumbu, njalo isiphala sesizwe se-Grain Marketing Board yiso kuphela esasile mvume yokuthenga siphinde sithengise umumbu. UZulu kasavunyelwa njalo ukuthi athwale amasaka angaphezu kwamahlanu. Abephula lomthetho bazathathelwa umumbu wili. UNkosikazi Priscilla Nkala owesilikwe phansi kwenduna amasuku uthi bavele babhekane lendlala embi kakhulu kulezi nsuku, njalo nelinyathelo lizadala ukuthi bahlaselwe yindlala.
Siphelelwe khonapha sikwazi ukuthi kathi uhulumende uzamani ngathi ukuthi sikhalelwe sisesengabantu kumbe sinjani vela sikwazi shem. Thina besibona kungcono nxa kade ukhona khonapha kumbe emarigation sihambe uyezithengela igogoko lelo ubuye uzopheka udle labantwana bekungcono kakhulu.
Uphinde wathi iningi labantu lizehluleka ukuyathenga lo mumbu eziphaleni ze-GMP ngoba inhlawulo ezimota isigonge kakhulu.
Mina ngikhuluma nginje kuwadi 2 kithi lapha eMathebele eGwanda North, umumbu wangikhona uthi ukhanjiswe komzimuni which is almost 25 km from lapha enhlala khona. Khathesi ukuthi sizawuthwala ngani ungaze uyethenga khona komzimuni lapho ulethe ekhaya kusuke kube nzima.
Umnumzana Dennis Moyo isakhamuzi seNandeni uthi nathelo lithethwa nguhulumende libuhlungu kakhulu.
Into ebuhlungu kakhulu ngoba vele isabelo sakithi isabelo esiphila nzima, isabelo sendlala, isabelo esilezulu eliphansi. So uthi uyananzela nxa esithi amabele wonke ayethengiswa i-GMP kulusizi kakhulu ngoba kulabantu abangogogo abasemakhaya, kulabantu abayizigoga abangenelisiyo ukuthi bayefika endaweni eziduzane lawo bejidelela se-GMP ukuthi laba bantu bazaphila kanjani, bahambe njani.
Umnumzana Majaha Ndlovu ematshetsheni uthi kabona uhulumende ebuyele emuva ngalomthetho.
Nxa sebetsho njalo sebetsho njalo vele awaphiliseki ko vele ukuthengiselwana kanti ukuthengiselwana kulecala akwale mthengiselwana.
Umphathi Ntambo obona ngezokulima uretired Marshall Parensiri uthi bafakele umthetho ukuze kwenqatshelwe ukuqonga kwentengo yempuphu mahlayana nje. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Zimbabwe, the voice of America.
Nanku okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namuhla. I-263 chart ibika ukuthi umnumzana Tererai Obey Sithole umgcini sihlalo wohlangothi lwabatsha kubandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ulimele engozini yomgwaqo eNorton izolo emini yantambama. Ikansili ya kubulawayo izachithela izakhamizi amanzi endaweni eziningi kuze kuyefika ngomgqibelo. Ikansili le ithi ilungisa impompi zamanzi esezindala. Lokhu kubikwa liphephandaba leChronicle. Iphephandaba leHerald libika ukuthi kuzasetshenziswa amapolisa ukwenzela ukuthi kuvinjwe ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kweleZimbabwe. Kwamanje-ke sokuyisikhathi senu ukuthi likhulume konke lekufisayo. Liyakhumbula ukuthi kumele lenzeni, kumele ufitizele khonaphana-ke kuwhatsapp ubesurekhoda-ke umlayezelo wakho usithumezele kunombolo ethi 0120246503 18. Ake sizwe ukuthi abanye abantu bathini namhlanje.
Nangumakhulu Mahlaba lapha eJohannesburg. Ngifike ngikhulume kakhulu ngalo mhlangano wezinduna lomongameli welizwe waba u-E.D. Mnangagwa. Kuyinto enhle ma sekhuluma nabaphathi babantu abayibona abawela lohlupho lombhuqazwe. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi akhulume ngowakho umntomo, axolise isizwe, kwanele khona lokho. Noma ngeke achaze ukuthi ngubani wethe kwenziwe lokhu lobani wethe kwenziwe lokhu, ngoba konke lokhu ngavusa amanxeba njalo ngeke kwaguqula simo. Kodwa siyakwazi vele ukuthi laye ngomunye wangkhona. Kodwa amazwi okuxolisa anele, ngoba la incwadi yasitshela ukuthi sithethelele abalamacala ethu ukuze lathi sithethelele. Ngaze sifune ukuthi ekhulume amagama abanye abantu asoze kusincede, ungeke kwavusa izihlobo zethu. Kodwa ukuxolisa kuyawe kwelapha amanxeba, kuyapholisa inhliziyo, ibone impilo iqhubeke siya phambili, bezuze usizo abaludingayo, abalimalayo nabasalayo bangkhona ukuze impilo iye phambili. Yikho ukubona kwami engilakho.
Igama lami uLaxon Chabuza, ngikhuluma ngilako leJohannesburg, South Africa. Ngithanda ukusho ukuthi lokhu okwenzakala ezweni lakithi eleZimbabwe ikuzehlisa ukuzilulaza. Ungathwena ungumzali wabantwana, uzibona ngabantwana ukuthi uba uyehluleka, uyehluleka ukuthi asiphilise, silale singene engutsheni singadlanga imihla ngemihla kungenxa yokwehluleka kukababa. Engizama ukutsho ukuthi umongameli welakithi wehluleka ngendlela eyisimangaliso, ngoba nanku wehluleka aze ayehluleke kucabanga nje kuphela ukuthi kambe ukuthi akuye ukuthi isizukulwane seZimbabwe silale sidlile kumele kwenzakaleni. Ungagidimela ukuthi kuthiwe uvala imali yakwamanye amazwe, usehluleka ukuthi uqale ustabilize umumo wemali ukuthi intengo yempahla ezitolo, kumele aqale ehlise intengo yempahla ezitolo abesemisa-ke le mali yakwamanye amazwe kuze kubonakale ukuthi ingqondo yakhe ingaphi maqondana yokuvala le mali yakwamanye amazwe. Kodwa uvala imali yakwamanye amazwe ngoba bona sebebhenefithile baqeda kulezo mali zakwamanye amazwe, sebefisela abantu ukuthi babancindezele phansi okwentwala mase seyimunyile umuntu qeda abuyancindezelwa phansi. Ifisuthi bona basuthi thina silambile, sizalelwe endlaleni sizafela endlaleni. So kunzima kakhulu kithi njengentsha kweleZimbabwe. Ngiyabonga.
Yebo, manje sike sikhangele okwenzakala kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhubekela phambili ukulwisana kwebutho lamalucaja awe-Libyan National Army akhokhelwa ngu-Field Marshal Khalifa Haftar ofuna ukususa uhulumende ngodlame kwele-Libya. Kubikwa ukuthi ibutho libulele abantu abedlula ijumi esigodlweni sakwele-Sudan abafuna umbuso obalulekileyo kulandela ukususwa kwaye ngumongameli uMnumzana Omar al-Bashir esikhundleni. Siqhubekela phambili sikhuluma labalimi abachiyeneyo kweleZimbabwe. Namhla sixoxa loMnumzana Jubert Mangena.
Zimbabwe kunzimanyana lezi nsuku, as you know, there is this thing, a currency engakaqedakali kahle.
Ye, so singathi wena ungumlimi ungabuka ngikhona khona.
Mina ngisensiza eFilabusi endaweni okuthiwa iGwatemba. Ngama-small scale farming areas, amadala, ama-purchase areas.
Singathi wenzani khonapho ke endaweni yakho?
But in the main, ngigcina inkomo.
Kumenjani enkomeni khonapho mangena?
Inkomo kithi ziyavuma sibili. But lo nyaka sile problem yamanzi lezulu kalinanga kuhle, so amadlelo azasikhathaza nyana. But sile problem yamanzi really.
Singathi awula mgodi, awulani, umenjani wona ngoku?
Mina sengasinka ama-bowls, I just need to equip them.
Nxa sisikhangela khonapho ke inkomo zakho ukuthi zininga kanganani, njalo lokuthi wena ubona ngazani ukulima ukufuya inkomo kungani kulungile kumbe kume njani nxa sikhangela ezikhwameni lapho?
Mina ngibona ukufuya inkomo yikho okulungile sibili. Ukulima lokhu ulimele nje ukuthi abantu bazuze ukudla.
Singathi ke wena inkomo ziningi sibili, njalo ukudla kwenkomo nxa kungela amadlelo esija ugcina usenzani?
Kangikaze ngibe lohlupho lwamadlelo. Mhlawumbe lo nyaka lapho engizaba lohlupho khona, but hayi inkomo ngilazo ziyadlula 60 mhlawumbe ziphosa zifike 70.
Singathi ke nxa sukhangela ke ukuthenga ukudla akuduli kangako yini, kume njani nxa sikhangela ukudla?
Ngifuna ukukutshela iqiniso, ukuthenga kungani sokudula mina kangikakuthengi. Imbe ngile nhlanhla ukuthi iplot lami lilotshani obunene, but kangikwazi ukuthi lo nyaka kuzaba kanjani. Okwamanje intengo yokudla kwenkomo hayi ngeke ngitshele ukuthi iprize ngiyayazi kahle.
Yes, singathi ke ukuzingenisa ke emkambo lapho inkomo kuhamba njani?
Kulapho esilohlupho khona manje. Njengoba ngike ngathi ukuthi njengoba imali isitshintshile sokungaqedakala ukuthi imali injani. Njalo abantu abathengayo bayagqila kakhulu, bona bafuna ukuthi bazuze. Kulawe wona okade inkomo uyifida uyithengela imithi bangani bayasigqisa.
Singathi ke lina kodwa nxa zisihambisa ezigidini khonapho imalini inkomo i-live weight yankhona nxa ngafaka isilungu kancane?
Sikesa mina kuye kwabuya abantu okuthiwa ngo-CC sales okrobot bezokhangela izinto zami baziweya bengitshela ukuthi okay bangayithenga kumbe bebekubalisa ukuthi ngamabhondi, babalise ngamarandi, babalise ngama-US dollar, bathi kumbe inkomo ephosile yi-600 kg uzobethi bayayithatha ngama-$600 i-US dollars. Lokho mina bengibona ngabagcina.
Wena ubukhangele emalini khonapho?
Engilazo zinkulu bemphose ngikhangela ukuthi kambe xa bekanika ama-800-900 US bekungani kungcono.
Kuzobuya amathokazi ke uwathengisa malini?
Hhayi andiwathengisa, engisafuna ukuthi zande kancane.
Umnumzana Jubert Mangena ngumlimi wakwele Zimbabwe, sixoxelaye ese-insiza. Uhlandla lapho isitori siza khona okwenzakala kule Melika sixoxa ngokhetho lukamongameli. Lokhu kuvele emgceke kunxoxompikiswano abasanda kuyenza belungiselela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2020. Omunye walabo abathi balakho ukunqoba uTrump nguSenator Kamala Harris.
We need a nominee who has the ability to prosecute the case against 4 more years of Donald Trump, and I will do that. Second, this election is about you. This is about your hopes and your dreams and your fears and what wakes you up at 3 o'clock in the morning.
Ukhetho lolu lumayelane lawe okufisayo lokunye okukuvusa ekuseni ngo-3 a.m. okunjengokwelatshwa okulenhlawulo ephansi kanye lokuhlawula okujiyeneyo lokubhekane lakho nsuku zonke, yikho kumele sikukhangele kukhetho lolu. Ngizabe ngingumongameli ophila labantu njalo ukhuluma iqiniso sonke isikhathi lobenzela konke okuhle. Ngikhangelele ukuthi lizangisekela.
So I hope to earn your support.
Omunye njalo ngumnumzana Joe Biden, wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama.
I'm ready to lead this country because I think it's important we restore the
izwe. Ngoba umongameli esilaye usebhidlize ilizwe leli. Ulenketa bechabi njalo kaqedakali ukuthi ngumuntu onjani. Ngumongameli othanda ukukhulumisana lenkokheli ebusa ngocuku.
He's the only president who has acted, engaged and embraced dictators and thumbed their nose at our allies.
Kodwa uTrump uthi abantu laba badlala ngesikhathi ngoba uqinesaka. Kulabantu abedlula amathumi amabili abakubandla lama-Democrats abafuna ukungena kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2020. Akula okwamanje ophikisa uTrump okubandla lama-Republicans.
Wezemidlalo abantu lokho bezonde okumangalisayo ngokwenziwe liqembu leZimbabwe Warriors elidlale kubi kumncintiswano weAfrica Cup of Nations kweleGibhithe. Iqembu leli libhuqwe ngeleDemocratic Republic of Congo 4-0 emdlalweni wesithathu kusibaya sikaGroup A. Abafana beZimbabwe Warriors bahle bathwala imitshaqana yabo babuyela ekhaya. Ake sizwe ukuthi uthini uJays Simala Mpofu usithumele umlayezelo wakhe WhatsApp ngomdlalo lowo.
Owenziwe ngama-Warriors kulimaze imoya yabantu abaningi kakhulu, so mnamcaba ukuthi iqembu lelo kungcono lichithwe kuqale kakutsha kusukisela ku-coaching department yakhona yonke. Labana ama-coaches akhona kwamanje ngibona ngathi ngabantu asebelahlekelwe kumcabango, asebelahlekelwe lulwazi lwebhola side isikhathi coacha. Kodwa-ke kukhanya kubonakala ngathi indlela abakhoja ngayo ngiyakudala ayisayiyo yamalanga namhla, ngoba ibhola liyajinja, is dynamic. So indlela abadlala ngayo abafana kuyabonakala ukuthi inkinga enkulu kuma-coaches abo, ngoba ibhola labo libhola lokuthi kufanele lisuke emuva likhatshwe liyo phezulu liyowela umuntu nophambili lixotsha lesi, ayisilo bhola esilifunayo lele. So ensukwini zanamhla ibhola enjani alisebenzi. Into enhle ukuthi coaching department yangkhona yonke ayixoshwe umsebenzi kuqala ukusha kudinga amakhochi. Izifa kumele izame indlela zokuthi raise imali, ifune ucoach owaziyo ibhora. I-team selection layo ibe ngenye indaba enkulu ebonakala ngathi amakhochi abiased, bathatha ama-players ngoba edlala kungaphandle kwelizwe kodwa bengakwazi ukuthi badlala kanjani. Sibonele ukudlala kwabo Msona ukhipha uchibhezise labanye ba-ade bedlala phakathi, kubonakele nje ukuthi ayisibo abantu ofanti babekhona ethimini yelizwe. So lokhana kumelanga kusetshenziswe nje ukuthi umuntu ngokudlala ngaphandle kwelizwe ukuthi kudlala ngcono kudlala amapulayazi akhona adlala sekhaya. So kufuneka abe le-selection panel esizayo ama-coaches azobuya ukuthi babone ama-players lawo njalo nxa ulungiselwa imidlalo enje ama-coaches aphume alande ama-players laba abangabe bedlala phandle bayebona ukuthi badlala njani emathimini abo, hhayi ukuthi basebenzise into abazibala emanyuziphepheni. Amanye amanyuziphepha labhala ngoba umuntu obhalayo uthanda leyo player amkhampeneli ukuthi angene ethimini, kodwa kungayisikho akwenza. So into ehle ukuthi ama-coaches ahambe lizwe ngelizwe bayebona apho odlala khona ama-players, babona iplay ukuthi idlala kanjani. I-selection ye-team i-biased kukhanya ngathi kulokhu kukhethana kokuthi udlala kusiphi isigaba somhlaba. Into embi liyana ekhaya kunama-players azibhora kakhulu. I-Sandy Marimo, Sandy Sitsamba lowo lawo Ramani ibhola lisekho kubo ngabantu ofani ngabahlala phansi kakhulu. Sandy sithi isikhathi udlalile indima yakhe kwezebhora, kathi isikhathi ukuthi ahlaliswe phansi ayeke ibhora straight.
Lo-ke nguJay Simala Mpofu oyingcweti kwezemidlalo. Usithumezele umlayezelo wakhe kuWhatsapp kunombolo ethi 011 202 465 0318. Sifisa ukuthi lani lonke phela lapha elikhona lisithumezele imlayezelo yenu, kube lingene kunapha-ke kuFacebook kunamanje litsho ukuthi likubona njani okwenzakale khona ngale Gibhithe. Siyabona ukuthi abantu abaningi sibili bazonde okumangalisayo. Ukuzonda kwenu kutshoni, likhulume elifisa ukukhuluma lingathuki bantu. Siyabona sibili kula bantu abaningi abafisa ukuthi bangene bakhulume ngakhonokho. Lingakhohlwa phela ukuthi nxa lisithumezela uyathatha-ke iWhatsApp yakho uyivule ukhangele kungana okufithizelwayo, ufithizele ube susithumezela i-audio message kunombolo ethi 011 202 465 0318. Ye kunjalo. Soke isikhathi sezomculo uBenedict Nhlapho sethulela idlalo edilikazi nje ziyamloma elitsha elithi Bulawayo.
Idlalade liphekwe lavuthwa busu umculo kamasikhandi oqobo olamachacho ahlaba umgxwele. Le ndlela abalandeli bomculo kamasikhandi abachaza ngayo idlalade likanzinja ziyamluma elitsha elithi Bulawayo. umunye obathanda umdumo kamasikhando ozibiza umlandeli omkhulu uthi lulujo oludliwa umuntu ebotshelwe.
Umculo kazinja uyathuthuka ukhombisa ukuvuthwa i-albhamu ufuna ukuthi uyilalele kahle kahlehle ukuthi ukhuluma ngani, iyahlabusa ma uyilalela kahle kakhulu.
Unemza Mdluli yena uthi ubulawayo usevuke kwatshu kwezomculo.
Ikakhulu engiyithanda kakhulu ngithanda yona le ethi ubulawayo. Khona manje abaculi bakithi sebeyadlalwa emsakazweni, kuyinto enhle kakhulu okusijabulisayo thina.
Ngakwelinye icele uMoslet baba kaGundi uthi lidlalade elengoma eziphothulwe ngohlonzi lwaphezulu.
Hayi, lelo CD lishisa ikhothi impela, liyathandeka njalo akukho lula nje ukuthi mawudlala nje weqe le yodwa ingoma yakhona.
UGift Sonduku Ndlovu uthi ingoma zakhona zile mitsho.
Ingoma engiyithandayo kakhulukazi ngu-track number 2 ebhalwe khenxekhenxe, ma ungabe uyifunda lapha iyasifundisa kakhulu ukuthi nazo izigebengu kufanele zibone ukuthi kuyinto embi ubugebengu, ngoba ngokudubula umuntu kusala kule yintandani labafelwakazi.
Kanti-ke layo umculi bathi uyikhuza kamnandi. Yena ke uzinja uthi usule imlomo enkulungwane yokubonga uxhaso lwabalandeli.
Ngiyajabula kakhulu ngoba abantu basakhombisa ukuthi bayalithakazelela leli CD. Engathi nje kungahlala kunjalo lingisupport abantu bakithi, angilutho ngaphandle kwenu. Lapho sengikhona kungenxa yemsebenzini ngoba yilini elingithathe lapho nangibeka lapho engikhona.
Kanti ke ukhokhela umculo kwazinja umlungisi Madabudabu Jabalala uthi ungathintana layo kuFacebook lawe uzitholele ubunandi lobo.
Le album iyakhelwa abantu bonke ukuthi ungakanani awukhathalekile, kodwa uma ungalithenga leli CD uzabuza thola yonke into oyifunayo.
Uphuma-ke enkundleni ngale yokholo ethi lithethelelwe izono. Melestudio 7 Johannesburg le South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Lokuzwa njani umculo kazinja ziyamluma, phose lakho khonapho-ke size uthi uthini. Sibona ukuthi abantu bathini lapha-ke kufacebook. Ubebhe T Bebhe uthi Mkoma Kips kunjani nyaphila fowethu singazi wena. Wamando khonangale Mozambique uthi uvuka njani Dube, hayi sivukile kakhulu mfowethu wena unjani. Kuzobuya-ke u-Envoy Kupe uthi kambe ilizwe leli liya ngaphi shuwa. Usanokhoza uthi Dube ngiphatheke kabi kakhulu ngokubona abantu bebutho akade bephezu kwethuna likankomo. Ngibona imifanekiso sibili, thina esintwini siyahlonipha amathuna. Costa Manzini uthi ngikhona Dube, sabona Manzini kunjani khona ngapho. Uvodloza layo uthi livuka njani Dube, inetwork ngazani yakuqamuka ye. Sibona ukuthi inetwork yakuqamuka siyaxolisa kakhulu. Musa Mazibuko uthi Dube kunjani, livuka njani khona ngapho Mthembu, hayi sivukile kakhulu mfowethu. Kuzobuya-ke abanye abaningi sibili bayakhuluma lapha. Lo munye uthi senkayi ye nguvodloza uthi inkomo azilamanzi okunatha, so bathwele nzima. Shila Sibandelayo uyasibingelela situnjani khonapho Shila lapho khona ye. Siyabonga. Singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ebezikhokhela ngamafitshane. Iphanga leli zeBank of Zimbabwe lithi lizadinda izigidi ezingamakhulu amane zamadola eZimbabwe, $400 million yokusebenzisa elizweni. Indodana kamoya uJoshua Nkomo ithi kumele kube lekhefu lokunanza imisebenzi kayise. Abantu abaningi bazonda okumangalisayo ngokuvinjwa kokuthengiselana umombo. Sigqibe lapho uhlelo lwethu kwamanje oluvalisayo ngukipstube.